Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathele lithuba ngibonge uTanono Kawande obisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-17 Mfufu 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ozibiza ngokuthi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela ukuxotsha ePhalamende, eSenate lakumakhansili amanye njalo amalunga aleli bandla athi awakhethwanga ngumphakathi.
Akusimangalisi okuthiwo ngusengeso Chabangu ngoba ngumuntu ofuna amandla, ofuna ukuvuna lapho ongazange ehlanyele khona.
Kodwa ibandla le-CCC lithi kuyayangisa ukuthi uMnumzana Phugeni achiye ibandla lakhe le-MDCT esiyakhulumela uMnumzana Chabangu ngemva kokuphatheka ekuxotshweni kwasebangamalunga e-CCC.
Ubaba uChabangu uthi uyaklina inhlanganiso. Kobulawayo ngilayo leyo list ukuthi okay, lapha kwakuwine abantu babethe bafuna bani, lapha abantu babethe bafuna bani. Omunye umzekelo sangakunika wona i-Country Park, abantu be-Country Park babethe bafuna uDr. Kubi.
Kobulawayo iningi libikwa lingavumelani lokuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC edalela kumakhansil okwenziwa nguMnumzana Chabangu.
Into le idanise amalunga amanengi, njalo idanise izakhamizi, njalo abantu abanengi bafunga ukuthi bona bazalandela umongameli we Citizen Coalition for Change uMnumzana Advocate Nelson Chamisa.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Ozibiza ngokuthi nguNobhala Jikelele webandla le-CCC uMnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela ukuxotshisa ePhalamende, eSenate lakumakhansili amalunga aleli bandla athi kakhethwanga ngumphakathi ezikhundleni zabo kufakwe labo abakhethwayo. Kwaba lokukhonona phambilini kokhetho amanye amalunga esithi abantu abakhethwanga nguZulu basuswa kwafakwa abangayisibo, abanye bevela phandle kwendawo lapho abancintisa khona. Isikhulumeli sikaMnumzana Chabangu, uMnumzana Khaliphani Phugeni, uthi kuza kuba lula ukukhipha labo abangena ngohlelo lwe-proportional representation kumakhansili ledale lePhalamende leSenate, njalo labo abanqoba kukhetho baza kuya kuma-by-elections engamenyezelwa nxa inyathelo leli seliphumelele. Asizweni echasisa kabanzi ngalolu daba kungqoqo ayiqhubele osithandekile Mhlanga weStudio 7.
Akusimangalisi okuthiwo ngusengeso Chabangu ngoba ngumuntu ofuna amandla, ofuna ukuvuna lapho ongazange ehlanyele khona. Siyakwazi ukuthi ulandela unyawo lukababa uMonzora lapho wayehamba exotsha abantu ePhalamende kwaze kwaphela 5 years abantu bengasebenzi kungalalutho olwenziwayo, lokho kungama-by-election. Siyambona sibili ukuthi eningcwane le ama-PR lama-senata lawo angakhethwayo angena nge-party list proportional representation. Uyakwazi mhlophe kungaya kuma-by-election kasoze zuze lutho. Njalo sibona ngani udlala ngomlilo ngoba lokho kwenzayo yi-criminal case, yi-fraud, yi-personification, wonke ngamacala asemlindele emapholiseni nje lama-court, ngoba sikhuluma kanje uyafuneka emapholiseni ukuthi ezephendula ubuqilindini obenzayo, ngoba into eyenzayo ilolunya olufana nalenyoka. Abantu basebenze nzima ukuthi bazuze ama-member of parliament lama-senator lama-councillors, sikwazi ukuthi sahluthunelwa amandla lempahla ngumonzora, saziqalisela i-CCC, namhla sebuya egabaza esithi ngeyakhe. Hatshi, sesimangalele emapholiseni ngamacala owenzayo esithi criminal charges. Lokhu ukuthi uzaxotha abantu, hayi singake sanqabela ngenzo okufunayo, kodwa umthetho uzahlangana laye phambili ngenxa yokuthi into eyenzayo ayisikho emthethweni, ngumuntu nje ovela endleleni bese thatha iphepha ebhalela iziphathamandla zeparlament. Labo kunje babamba umlomo ngaphansi ngoba sebebonile impela ukuthi lo ubaba ohlukuluza abantu kangaka, kakhulu abesintwini, hayi ngumbhedo nje. Sicela ukuthi enze okwenzayo, bazamcutha phambili njengoba bathi Papa Juba siza kucutha phambili.
Umnumzana Phukeni uthi ikheli yencwadi leyo elotshelwe umnumzana Chabang ibingeyamahofisini awe-CCC, okutsho ukuthi liyananzelela ukuthi isiphathamandla saleli bandla. Ungathini ngalokho?
Ubaba uSengezo kazwisisi umthetho, okutshengisa ngani kazwisisi ukuthi umthetho uhamba njani. Wafoja amaphepha owabhalela incwadi kiwo, wafaka i-address yethu yehofisini yethu eku-3rd Street no-40. Yiko-ke yena ukuthi ungaphi khathesi ucatshile ubalekela amapholisa. Sasizayithumela ngaphi ama-summons akhe, thina singamazi ukuthi uhlala ngaphi. Yena ebhala incwadi wafaka i-adresi zehofisini. Oliqilindini uyenze ezinye izinto engananzeleli ukuthi kusaza zizamphendukela. Incwadi wayibhalela uSpeaker of Parliament, the President of the Senate, wafaka i-adresi esehofisini yethu eku-3rd no-40. Yikho-ke lathi siphindisele khonapho, engayekeli ukuyayithatha izindaba zakhe ngoba yikho owathini uhlala khona, yikho wasipha khona i-adresi. Ungaze umdinge, kasabambeki, sehlale ecatshile ekuhamba amange sithi ufuna ukubulawa ngabantu. Asibulali bantu, thina singabantu bomthetho, iindaba zethu ziphelela emthethweni.
Mayuyu Zulukandaba, siyaxolisa ke. Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, obekhuluma ngodaba lokubana umnumzana Chabangu wasebenzisa ikheli yehofisi yebandla engelamvumo, yikho ephendulwe ngayo ikheli le ukuthi incwadi ziyefika khona le ehofisini lapho afaka khona ikheli. Njalo ulimzwile ke lapho ubaba uMafa esithi yena hatshi ke umnumzana Chabangu bamhambise emapholiseni, usedingwa ke sikhuluma nje ngamapholisa, kutsho umnumzana Mafa. Ngesizwe ke okwakathesi isikhulumeli sikamnumzana Phukeni, isikhulumeli sikamnumzana Sengezo Chabangu, umnumzana Khalipani Phukeni, esipha yena icele likamnumzana Chabangu.
Ubaba uChabangu uthi uyaklina inhlanganiso kobulawayo, ngilayo leyo list ukuthi okay, lapha kwakuwine abantu babethe bafuna bani, lapha abantu babethe bafuna bani. Omunye umzekelo sengakunika wona, i-Country Park, abantu be-Country Park babethe bafuna uDr Kupe, unumber 2 after Dr Kupe ngicabanga kwaba ngubaba uColette. Angithi uyabona
abareplace wakungela lokhu abakubiza nge-by-election, yilaba abaku-PR, anti sokule PR ku-council, kule PR ku-National Assembly abomama lama-youths, bezongisiba ku-PR i-Senate yonke i-PR. Laba bama-constituency lama-wards, yibo lapho kuzoba lama-by-election khona. Ukuthi bangaka, hhayi bengingakamuzwa ubaba unobhala, ngingambuza, then next time mangithola ithuba ngizolazisa. Ma ngabe ungivumela kusasa ngingakuphathela i-list yonke yakobulawayo, i-list yonke yakobulawayo ngilayo, ngiyakwanisa ukuyithola. Ngikunikeza umzekelo, unumber 1 kubo baba ku-Senate kwaba nguMelusi Nyane, unumber 1. Unumber 2 kwaba ngubaba uprofessor uWelish Ncube. Kodwa bonke labo bantu khona ngithona ukuthi bafakwe nje, abazange bafakwe. So yiyo into ama-citizens acela ubaba unobhala ukuthi akasheshe ayilungise lena.
Abanye balokhe besithi bathanda ukwazi ukuthi umnumzana Chabangu ulithatha ngaphi igunya lokwenza lokho, njalo uyisikhulumeli sakhe ngaliphi.
Ngabe phela akuyena u-interim SG, ngabe bonke laba abantu okukhuluma ngabo manje baseparlamenti, kodwa ukwazile ukubabiza ngoba elaso leso sikhundla. Ngaphandle kwalokho-ke, angithi bathi bambhalela incwadi bembize enkantolo ukuthi indaba leyo izokhulunywa enkantolo. Incwadi leyo akwazi bayidelive kuphi? Bayidelive kuparty office kobulawayo. confirming ukuthi lo muntu number 1 member yabo njengoba bephika bethi ayiso member yabo. Number 2 yi officer engu SG akuyena ozit nguye ibamba manje lika nobhala jikelele
okokuthi ngimkhulumela ngalipi hayi akufuni bona laba bantu abaminde indaba zabo avela kubadingi lokubadinga. Ungakhangela lana eSouth Africa umakhelwane wayengumongameli ubaba uGedle Hlekisa uJacob Zuma ukhulunyelwa ngubaba uManye ubaba uMzwanele Manye uyimember of parliament under EFF ubaba uJacob Zuma siyamazi sonke ukuthi uyimember yeANC manje usengu-chairperson weSANCO Civic Organization yaseKZN ebambane leANC.
Okunye msakazi okwenza ngivume ukumkhulumela ikuthi into eziningi akhuluma ngazo ngiyavumelana lazo. Maye khuluma ngokuthi kobulawayo akwenzi ukuthi uyelanda umuntu emaswingo ngoba ulikaranga njengopresident weparty uzomfaka uthi akaphathe kobulawayo uthatha abantwana bakobulawayo ubamise eceleni le uthi bangavele bake bamkonteste lowo muntu uzoba recall. Kurongo lokho. So why kungamelanga ngimkhulumele lokho? Lokho akudingi ukuthi kuyiphi iparty lokho. Akulunganga ukuthi eVictoria Falls le kuthathwe isizalwane esingaso saseVictoria Falls esingaso salana eMathepeleleni esisuka khonale emaswimi kuthiwe nguye ozoba ngusodolobho. Msakazi, kobulawayo njengoba ngikutshela manje kobulawayo kuyo le nhlanganiso. Kula bantu abangu-2 abazikhulumelayo ngile voice note engakuthumela yona abathi yibo abaphiwa igunya ngumongameli lokuphatha ibulawayo. Owokuqala usuke emaswini. Owesibili angikho sure kodwa naye akuyena umuntu emathebelele. Manje bese lisithi kuthulwe kanjani kana? Lana lokho kulishwa ngoba uThabang. Yikuthi thina why kumele sihlale sizichaka elizweni labo khokho bethu. So angikwazi ke ukuthi kudingi membership. Lokho akudingi membership mina ngazalwa ngumthakazi nje. Ngikhulumela wonke umuntu nje ongakwaziyo lokho ukuthi uvela kangazi. Ngesikhathi government isilwa lo baba uNdlovu, ngamela ubaba umbishop wa Roma wonke umuntu ethule kulona lelizwe bese saba. Ngakhuluma ukuthi government imeqela lo ngoba imbona ukuthi ngumthwakazi. Akukho umuntu wathi kimi kanti wena uqaleni ukuba ngumcatholic, kanti wena ngumsabath, alikuchongo lokho. Ngizomkhulumela ubaba uThabang, ngizobakhulumela bonke abantu bakithi. Even la khona ngale eManikaland bakhona abalokubuya kimi bangicela bakhulumele. Even eMashonaland ngikhona mina umongameli walabo abangela voice. Khona uKalpan Pugen uzolikhulumela and andinge permission yomuntu.
Lo ke ngumnumzana Khalipani Phugeni isikhulumeli sika mnumzana Sengezo Thabang ozithi usaphetha isikhundla sika nobhala jikelele webandla leCCC. Lo ke sikudaba lunye kobulawayo iningi libikwa lingavumelani lokuxotshwa kwamalunga ebandla leCCC edalela kumakhansilo okwenziwe ngumnumzana Thabang. Sixoxele isikhulumeli saleli bandla kobulawayo umnumzana Swithani Chirohotsa.
Laba bantu ba rikholwe eParliament kabazange bengene kathathu eParliament mbonani kube lama sitting ben amabili nga emane mbona ama sitting la aba mathathu kwayo khala phela umchilo oka Sengezo owe recall owenza ukuthi abantu bekhitshwe eParliament. Into le idanise amalunga amanengi njalo idanise izakhamizi njalo abantu abanengi bafunga ukuthi bona bazalandela umongameli we Citizen Coalition for Change umnumzana advocate Nelson Chamisa bathi bona lokho kwenzakalayo kufana nalokho okwayenziwa nguDouglas Monzora ehlukuluza amalunga eMDC Alliance wakhipha eParliament. Abantu bathi lokho kwenzakalayo into elingisela umkhuba oka Monzora. Abantu bathi abasoze batshintshe indawo, abasoze betshintshe ibandla abalisekelayo bazabe lokho besekela ubukhokheli buka Mnumzana advocate Nelson Chamisa.
Manje nxa kuyukuthi sokwenziwa ukhetho lwesibili kumbe ama run off ama by elections, sorry, ungasela ukuthi nxa kungenziwa ama by elections lizabisela yini bona labo kade bekhethiwe kumbe ikhona indlela izasetshenziswa njengoba sisizwa umnumzana Sengezo Thabang sithi labo ababefakiwe babengakhethwanga nguZulu.
Okwaqala asivumelani laloko okhulunywa ngusengezo Chabangu njengoba phela owakhulunywa encwadini yalotshwa ngu-Ostalo Siziba kusobala ukuthi kusengezo lo kasilo lunga le-Citizens Coalition for Change. Ukuphambanisa kwethu thina ngeke satshelwa ngumuntu ongasolunga le-Citizens Coalition for Change. Ye, abantu benganika imbono kodwa ukuthi kuyokhitshwa abantu ephalamenti umuntu ongasolunga lethu lokho siyakwala. Njalo nxa sikhangele ukuthi ama-by-election nxa engaba khona lokho kuzabonwa leso sikhathi sama-by-election ngoba siyazi thina ukuthi izanu izama ukuthi incitshe i-Citizens Coalition for Change umoya, iyenza ukuthi i-Citizens Coalition for Change iswele izimali ezibuya ngaphansi kwehlangothi lwe-Political Parties Finance Act. Lokhu ikwenza ngendlela eyokukhipha inkokheli ezikhethwe abantu edalile parliament. So lokho esikubonayo okwenzakala siyazi ukuthi imizamo yezanu PF kodwa phela izanu PF isebenzisa isiphamaso esingusengezo Jabangu. Kuyokwenza usengezo uzabe sezenza yena umuntu okhonona ngeCitizens Coalition for Change kodwa thina siyazi ukuthi udiwo lwafuza imbiza. So ukhetho lolu oluyaba khona siyazi thina ukuthi iZANU-PF ngayela njongo yokubiza ama-by-election ngokuphangisa esikwazi thina esakubona ngesikhathi sikaMonzora yikuthi ama-by-elections abizwa vele sobusikele isikhathi esifitshane ukuthi singene kolunye ukhetho. Konke khonokho kuyinhliziyo embi kuyinto engasimangalisiyo ngoba iZANU-PF ijwayele ukuba lukhuni ebantwini beZimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirowodza isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elenewzimbabwe.com lilodaba lokuthi ukucubungula okwenziwe lugatsha lwamapholisa kwele South Africa oluthiwa ngamabhungane luveze ukuba indodana kamuyi owayengumongameli welizwe umnumzana Robert Mugabe uChatunga waphiwa imali edlula izigidi ezilichumi zamaranda ngomunye osebenza lomnumzana Ewan Macmillan odaba lwenkohlakalo oluthiwa yiGold Mafia khona ngale eSouth Africa. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi kulomunye ujaha uMcDonald Takunda Fende obotshiweyo ngemva kokuntshontshela imali izizalwane zeZimbabwe ezingamachumi amahlanu lantathu 53 ezakhipha imali yokuya kwenza umsebenzi wokugcina ogogo lezalukazi kwele Bhilitane. Abantu laba bahlawula imali efika phose inkulungwane zamadola ezifika phose amachumi amahlanu $46,000. Okwamanje sengidedela emuva ngelithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono lisithumele nge-WhatsApp.
Sayibonani, sayibonani Studio 7, sayibonani ungulube lokhu, hayi ungulube. Layo ubaba lo uChabangu unjani kanti? Unjani ubaba uChabangu? Lo uzwakala ngamsebenzela ntoni kanti? Hayi man. Ana wabona basokola yini ekhaya? Banjani abanye abantu kanti? Sicela ukubuza isinyisi bathi sike sikhulume nabo manje. Labochuma labo manje sike sikhulume nabo sibabuze. Wena basutha abantu basokola kanti bacingela bona izisu zabo, bacingela abanye abantu. Hayi, ngicekele indibanise nabo. Abantu mina ungulube lapha eCape Town la nami oveterian but ngiyasokola nisegangene nilala njengenyoka lala nisevusa ikhanda ukuthi ngingahlala lo muntu angambulala so wabona impilo enzima but salilwela leli lizwe azalilwele izanu kuphela. Hayi uChuma ndiyamazi from guerrilla warfare, ndiyamazi uChuma.
Studio 7, Studio 7 injani lonke nabasakazi weStudio 7, ngicela libala ama-audio ami please. Mangazwa umnotho waseZimbabwe kuthiwa khona ndlobalile suku 6.6%. Ungumnotho okhuphuka ngesikhathi samavoti kwenze njani? Ngamanga. Ukhutshulwa ngobani ngoba kula bantu akula namabhizinisi, akula namafemu. Ukhutshulwa ukuthi betshontshe igolide yile likhuphula umnotho. Yazi umbuso waseZimbabwe so. Hayi, amanga aluhlaza joko, amanga aluhlaza joko. And futhi ayinamahloni uma isithi umnotho ukhuphukile. Ukhuphuka kungananga ukudla kudula kangaka. Kuzisa ubuhlungu kakhulu lokho. Kuzisa ubuhlungu kakhulu lokho mpela okukhulunywa ngeZimbabwe sikubona kuma TV.
Mina mangalisa yilaba agxeka uChabango. Uthi Chabango bamcela bathi ngumthengisi, izanu. Chabango waye kungalalelwa izikhalazo zikaChabango. Uthi Chabango ukhala ngani? Bese kuzama ukulungisisa izikhalazo zakhe. Uchamisa ngomntando wayiphikiswa. Bafuna ukuzenzela nje emathebeleleni. Okuyinto eyalwa nguChabango ekhulunywa ngabantu bemathebeleleni ndasivukeni. Sekele ukulokho esifunza izinto ngabantu baseHarare. Selokho esithi uChabango urongo, izanu, ubambelela istrike, istrike sikhe. Uchamisa manje uthi wadliwa warojwa ekhethweni. Awulanto ayenzayo. UChabango ngesebambelela istrike.
Studio 7, Studio 7 linjani basakazi labalaleli, yenza phendula le indoda ethi yona abantu babelokhu besithi umthwakazi, umthwakazi, umthwakazi indawo yethu thina abantu, abantu besintu yiyo kuthiwa ngumthwakazi. So yena nxa engathena sokulabazukulu labo bani bani babo, hayi lokho na thina sikudingi. Ngaza ke sitshelwe ngabantu thina abazayo endaweni yethu, besitshele ukuthi akumelanga sibize indawo yethu ngebizo lelo. Thina vele singumthwakazi, akutshintshi lutho. Ngaze uye ngaphi, uye ngaphi, ephenduka, uye ngaphi, siyala lokho esingumthwakazi.
Studio 7 iyabingelela linjani, siyabonga izindaba. Hayi futhi kuyamangaza okwenziwa ngabo Chabango, bayajabula sibili mangabe izizalwane zeZimbabwe zihamba zihambana namabhoda siya kwamanye amazwe siyadinga umsebenzi. EZimbabwe kathe sakula zibhedlela, kula makilinika, kula manzi, kula gezi. Abantu bayahlupheka imihla namalanga, kodwa uChabango uma abantu bezama ukuvusa amabandla angakhona ukuyakha ilizwe kasha bayawabulala. Chabango yeka nini into eyenzayo ihlukumeza abantu koze kube nini lihlukumeza imiphefumulo yabantu yezizalwane zaseZimbabwe?
Linjani badala, linjani badala. Ngisenda imeseji ngiseJohannesburg. Mina ngingubongani, sicela ukwazi ukuthi kanti lo yena uChabango yena uzithi unguwe triple C ngoba uyezwa ukuthi triple C abamfuni. Usuthi lo muntu ngenye indlela kulo muntu ongathi ungenhlangano ethile yena kuleyo nhlangano engafuneki, engaziwe, engahlali labo phansi. Usho ukuthi lo muntu lo uyafosa vele njengoba uyabona ukuthi umuntu lo uthunywa izano. Lo muntu ngowezano, lingatshana ngamakhanda lizondane libhekane kabi, kodwa lo muntu liyambona ukuthi vele ngumuntu osetshenziswa izano. Abantu bangazondana bekhulumane kabi, kodwa bayambona nje ukuthi yena lo muntu usetshenziswa izano. Abantu bazabhekana ngamehlo abomvu, bebhekane kabi, bekhulumane kabi. Lesikhulume lisakhe leso kuthiwa ngiphukeni yini abayikhulumayo, ngoba bayabona ukuthi ku-Triple C waye bengahlalela abantu be-Triple C, ma bengabe-Triple C bekhulumela bebetsho ukuthi bekhuluma into ezithandwa yi-Triple C, ngoba be-Triple C bonke ababafuni, kodwa bona babhizi bakhuluma besemaceleni. Waye bengahlali labo ema-ofisini, okhombisa khona ukuthi izisebenzi zezano-P F. Hayi, siyabonga abadala, siyabonga.
Ngiyabingelela ku-Studio 7 bakithi basakazi bethu, ngomusa wenkosi siyalibingelela lonke ngoba singa ku-Studio 7. Siyabonga futhi ngohlelo esilisethulela zona, siyalibonga kakhulu. Ngabe sisizwa kuphi news? Siyalibonga kakhulu bantu benkosi. Singazizwa kuphi thina beZimbabwe show ezizawevela kula news, eZimbabwe news ezikhulunywayo ezikamnakagwa labo Thuli Ncube? Hayi, liyakwazi ukuthi ezizawevela kula nto ezimeleyo. Akula nto ezimele eZimbabwe, akula lutho ukuthi alizimele. Ama-studio ngayezano, namapolisa ngayezano, socha lezano, yonke into ekhona bakula nto ezimeleyo, amajaji ngayezano. So ngabe sisizwa kuphi lezinyezuka yisini? Siyabonga kakhulu Studio 7, kube lisethulela indaba njengoba zinjalo. Kuyasijabulisa lokho, libambe kanjalo, ngoba thina lapha siphila nzima. Singazethula kuphi inkinga zethu abantu ukuthi siyethulelwe yini? Kulapha singazethula khona. Ngiyabonga.
Qum 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 qum, kuyashelela. Yebo, kuhlala kushelela emlonyeni. Abanye abantu kuyashelela emlonyeni, egcine sekuthuka wena ungazange wakhuluma into embi, yena ibe mbi kuye ngoba uyabe kuzonda. Hayi, nami ngiyabonga kabazondayo, ungizonda uzuye kufa. ngoba lami mhlawumbe siyathi singene ezulwini mina ngingene wena ungangeni into esikhuluma ngayo lapha ukuthi mina in my life I'll never be a ZANU PF in my life since in my life I'll never be a ZANU PF if you want to see me undingu zangithola uzangithola and ngenza ukutshela kahle ukuthi mina le ZANU akuhlangani akuhlangani I've got experience ngalinto le so into engikhuluma ngayo ke lapha abantu bakithi ke abalalela into engikhulumayo sengikhuluma ke ngeJewish iIsrayeli nama Arab yebo ye ama ananas labana basukele ilo ngoba baseGaza basukela abantu bakithi ama Palestinians of which abantu labana ama Palestinians bafana nathi thina baseZimbabwe esihlala sihlupheka sibe iziphepheli siloke sibaleka sibalekela ukubulawa yebo ye saba nenkinga mpela enkulu la ngesikhathi seground sabulawa njengawa ama Palestinians njobe bulawa kathesi manje uNetanyahu loyana uvele uyisignitory enkulu ehleli ukuthi America mayisizwa uNetanyahu esithi hawe ikigijima siyakhona o sahlupheka abantu eAfrika bathwele nzima and ngiyaphinda futhi Africa don't have leaders America and Europe we don't have leaders silabantu abagreedy abafuna ukukhokhela bengafuna ukukhokhelwa njengoba mina ngiyafuna ukukhokhelwa that's why ingaso president thank you ngiyabonga sibongile ngiza comment anje ngekufa thank you
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +12024650318 ngiyaphinda njalo inombolo zethu +12024650318 siyacela abalaleli lingathuki siyathola imilayezo eminingi sibili abantu besithi uchaba ngulokhu lalokhu bethethisa lokunye kunjalo hayi asikhulumeni nje imiqondo yethu singathuki siyabonga Dollar B lo page wesigqibela ke uhlelo lwethu lamhlanje kodwa singakehlukana sike sikhangeleni inhloko zendaba ebezikhokhela ozibiza ngokuthi unobhala jikelele webandla le-CCC umnumzana Sengezo Chabangu uthi uselungiselela uxotshisa ephalamende amanye amalunga ebandla le-CCC athi kawakhethwanga ngumphakathi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami ngu Chris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye.